Indaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani mthakazo muhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngomgqibelo mhla ka 8 kumpalakazi 2018 nguntungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Oke waba nguVice Chancellor weNational University of Science and Technology umnumzana Phineas Makurane, lwake waba nguSenator weMDC umnumzana Sibangilizwe Msipha bangcwatshiwe namuhla.
Siyabonga kakhulu lezi zicoco siyazemukela sizinikela ukuthi wayidedicate lungu sizidedicator ebantwini beZimbabwe abathanda ukuthula.
Inhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation sisungule izicoco zokunanza abantu abaqhuba imisebenzi ebukekayo ikakhulu kwezamalungelo. Abatholele imivuzo izolo bagoqela umnumzana Zenzele Ndebele lonkosikazi Jennifer Williams. Inhlanganiso yeZCTU ithi iphakathi kokuqoqa ukutshengisela izitaladeni kanye lokukhalala umsebenzi kwezisebenzi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Oke waba nguVice Chancellor weNational University of Science and Technology kwaBulawayo umnumzana Phineas Makurane ungcwatshiwe namuhla eGwanda. UMakurane ubhubhe ngeviki edluleyo njalo ubekwe emzini wakhe esigabeni seGungwe lanxanje ebephiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe. Amaqhawe esizwe angcwatshwa eNational Heroes Acre eHarare. Kodwa umdeni kaMakurane wona ucele ukuthi ayebekwa emzini wakhe njengokufisa kwakhe. Oke waba ngusenetha webandla leMDC umnumzana Sibangilizwe Msipha ungcwatshiwe laye namuhla. Umsipha ubhubhele engozini yemota ngeviki edluleyo njalo ungcwatshelwe kobulawayo. Umkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa kanye lezinye iziphathamandla zaleli bandla bebekhona kulumngcwabo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lifisa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington DC.
Inhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation izolo isungule izicoco ezibizwa ngamagama abantu abaphatheka kumzabalazo okukhulula eZimbabwe njalo abazitholileyo bagoqela umkhokheli weWoza unkosikazi Jenny Williams kanye lentatheli zindaba elodumo uZenzele Ndebele. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Izicoco lezi ziphiwe amagama amaqhawe adumileyo agoqela uSidi Malunga, uJoshua Mqabuko Nkomo, uJohan Mafuyane, uThenjiwe Lesabe, uJason Ziyaphaphamoyo, uAlfred Nikita Mangena, uGeorge Lundika loGarfield Todd. Inhlanganiso yeDumiso Dabengwa Foundation ithi izicoco lezi ezilesihloko esithi iHow Awards sezizahlala ziphiwa izizalwane zeZimbabwe eziqhuba imisebenzi ebukekayo ethuthukisa impilo zabantu ikakhulu kwezamalungelo mnyaka ngomnyaka. Abazitholileyo izolo bagoqela intatheli izindaba elodumo uZenzele Ndebele yena ophiwe inhlonipho yeSidney Malunga Award ngokusungula ilibrary emayelana ngombhuqazo weGugurahundi. Umkhokheli wenhlanganiso yeWoza unkosikazi Jenny Williams lomkhokheli weWomen's Institute for Leadership Development iWild unkosazana Samukeli Sokhumalo baphiwe izicoco zeTenjiwe Lesabe Award ngokulwela amalungelo abesifazana. Abasakhulayo abafana lelunga ledale lePhalamende unkosazana Joanna Mamombe kanye lokhansila wakobulawayo kuward 1 umnumzana Mlandu Ncube bona baphiwe izicoco phansi kweJason Zia Phaphamoyo Award ngokuba ngontanga abakhutheleyo kwezombusazwe. Isicoco seJoshua Mqabuko Nkomo lesikankosikazi Mafuyane siphiwe umdeni wakhe njalo samukelwe indodana yakhe umnumzana Sibangilizwe Nkomo. Umnumzana Nkomo uncome kakhulu umsebenzi owenziwe ngumnumzana Dumiso Dabengwa lenhlanganiso yakhe.
Siyabonga kakhulu lezi zicoco siyazemukela sizinikela okuthiwa yi-dedicate ngesilungu sizidedicate ebantwini beZimbabwe abathanda ukuthula.
Omunye wabathole izicoco lezi ngowayeyisiphathamandla seviyo leZipra kanye lomkhonto wesizwe umnumzana Mofat Hadebe.
Ngithabe kakhulu kodwa ngithabanga ngoba thina abantu abangena kuqala sasilungisela kakhulu abatsha ukuthi bona bazosibusa bengasinanzi. Yenye into esiyikhangeleyo siles advantage thina kulalaba ababuya muva kwethu yiba sebanikwa ukuthi babe phambili kulathi bazuze le mali. Ngakutshengisa omunye nangu owanki lo muzi wakho ungafika khona uyasisola ukuthi ngumuzi womuntu wakwaleli lizwe. So siyasola thina ukuthi ababuya kudala asikha asinanzwa.
Umkhosi wayizolo lo ungenwe la ngumkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa laye otshayele ihlombe i-DD Foundation kanye labathole izicoco.
Igama langu Nelson Chamisa ngivela eZimbabwe eHarare. Ngifuna ukubingelela abantu bonke, ngiyabonga ngiyajabula kakhulu ukuthi hayi namhla silonshile i-program kaBaba Dabengwa, one of our heroes. So siyathaba kakhulu.
Abanye abaphatheke emkhosini lo unkosikazi kaMuyi uLookout Masuku, unkosikazi kaNikita Mangena amanxusa avela kwele South Africa labanye abanengi nengi. Umnumzana Dabengwa yena uthe inhlanganiso yakhe nyakaZulu njalo uzimisele ukusebenza labo bonke abalesifiso sokukhulisa umsebenzi wayo. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ibandla leMDC lithi uhulumende kumele aphuthume alungisise izikhalazo zabo dokotela ukuze babuyele emsebenzini izigulane zisizakale. Odokotela baqale ukukhalala umsebenzi ngomgqibelo weviki edluleyo phezu kokusilela kwemithi yokwelapha lempahla yokusebenzisa ezibhedlela. Vakhala njalo ngokuthi uhulumende kumele abaholise ngedola leMelika. Odokotela abahlola izigulane nge-X-ray labo baqale ukukhalala umsebenzi izolo. Uhulumende ubeke wavika ngolwesithathu ukuthi odokotela bonke babuyelile emsebenzini. Kodwa lokho akusilo qiniso. Sixoxe lomgcini sihlalo weMDC unkosazana Thabita Khumalo.
Ukukhalala kwemsebenzi kwabodokotela kulithumba yithi elifutha elifuna ukubhutshuzwa. Ndike sayizama indaba yakhona ePhalamende ndibuza uminista uZiyambi Ziyambi ukuthi uhulumende wenzani, waxhamanda wehlule ukuphendula. Lokho sokusenzakala sokusitsho ukuthi ezibhedlela lapha lanxa sazi sihambisa abagulayo yikubahambisa nje ukuthi imoya iyephela bengaphathiswanga ngabodokotela. Njalo uhulumende waseZimbabwe sesifikile isikhathi ukuthi abone ukuthi usedlulekile ukubusa leli lizwe, ngoba nxa uyinkokheli labantu elizweni lakho bebulawa yimikhuhlane elaphekayo, fana ubekwazi ukuthi hayi kukhona okungabamanga kuhle. So lokhu uhulumende kaphangise ngokushesha babone ukuthi bayazifeza imfuno zamadokotela.
Njengomeli wakobulawayo edalele ephalamende, ngilethemba usuke wayafika lawe kubompilo lakubo UBH wawubona umumo unjani?
Hayi hayi, khona umumo sezibhedlela insinga abaphenduli, ngoba khathesi okwenzakalayo ukungena nje esibhedlela uthatha imali yakho uyebhalisa ikhadi, ubhalisa ikhadi udokotela akukhangele ahlole ukuthi ukubuhlungu abesekubhalela imithi nezinto zabo abazisebenzisayo ukuthi uyezithengela wena. Ngikhuluma ngamaglove hambe uyethenga, ungamaredar khona abafika ngakho uzahambe uyezithengela i-IV drip yahambe uyezithengela injection yangkhona yokufaka i-drip, konke nje akulalutho uzakuthola esibhedlela. Yibona yese ngisesesiphiwe yileyo prescription, ngena-ke yake kumakhemisi kuyabheda kuyahlula. Mina njengami ngini kumzekeliso, ngisebenzisa i-pump ye-asthma leya, ngangiyithenga $4. Ngithe ngihamba kathesi ngikungayithenga ibisiyi 265 nxa sesilandela imali emsikeni omnyama.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumgcini sihlalo e-MDC sixoxelaye ekobulawayo. Kusenjalo inhlanganiso emele isebenzi iZCTU ithi iphakathi kokuqoqa ukutshengisela ezitaladeni lokukhalala umsebenzi ikhonona ngokwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampala fobembula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe.
Abesifazana abahlala emaphandleni sebekhuthazwe ukuthi bamangale izehlakalo zokudlwengulwa lokuhlukuluzwa kwabo ngabesilisa emapoliseni bengela saba alubana bethe bahlangana lalolu dubo. Kubika intatheli yethu u-Albert Ncube.
Esikhathini esiningi omama kanye lamantombazane emaphandleni bafela ngaphakathi lapho bethe bahlukuluzwa ngabesilisa ikakhulu ngendaba zocansi. Lokhu kufakazwe ngabesifazana abadlala esigabeni sesitezi eGwanda ngolwesithathu emkhosini wokunanza umkhankaso wokulwisana lokuhlukuluzwa kwabomama ezindlini emhlabeni jikelele owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Omunye wabesifazana laba ongathandanga ukubethwa ngegama usilandisele ngokudlwengula athi wakhula lakho. Ngokutholakala kwenhlanhla wasuka wafelwa ngabazali emncane, wasezama ukudinga usizo kubomakhelwane. Kodwa endaweni yalolo sizo uthi wathola uhlambazwa lokweyiswa okukhulu kuthiwa ulesikhombe-khombe.
Kade nihlukuluzwa, ngingenelwa ebusuku ngilele, ngathiwa ngubaba lomama ngingelabani ozangimela, ngilale ngingenela ebusuku ngithi ngiyatshela umakhelwane beyalo ukuncedisa uze bethanga ngamadoda akho kathi ngingabakhombanga.
Esinye njalo isakhamuzi esitezi unkosazana Relation Moyo uthi udaba lokudlongula kwabesifazana lolu lubhahile emaphandleni kodwa esikhathini esiningi luphelela ebadaleni.
Uyakwanisa ukuhlukuluzwa ngabazali kumbe njengomntwana uyabe uyintandane uyazi ebazalini, uyakwanisa ukuthi noma ungumntwana ungumfana ungahlala lo anti, abanye u-anti bayahlukuluza abantwana abangabafana nabo malume labo bayahlukuluza abantwana abangamankazana.
Amazwi bamamoyo asekelwe ngumnumzana Chemist Ndiweni olipholisa kulesi sigaba. UNdiweni ukhuthaze abesifazana ukuthi bamangale izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabo.
Umalume uyabamba umntwana ethi embambile kufihle kumbe umuntu abebona ikhadibhokisi mbe yabesevela lengemali asikwazi sihlangisa zibamba ezirephileyo ziripotiwe, kuthi umzali afika ancinga bancinga umkhwenyana bathi ayi umntwana lo uzakwenziwa mbani uyisesejele. Umntwana yena ngokwakho oyekushukuluziweyo ufika ngale ekhoti afika athi hayi jaha lami yalithanda sibili.
Ngaphandle kokudlwengula lodlakela, ziningi ezinye indlela abesifazana lamantombazana abahlukumezeka ngazo. Ukulovisa umntwana oyinkazana esikolo mahlayana ukuze enze imisebenzi ekhaya yikumdlukuluza. Kodwa unkosikazi Agnes Mbangeni,
umuntu ingxenye uhambe waya edolobheni iviki yonke, abantwana basoze baya esikole iviki yonke, belokhu behlezi ekhaya khonapho belindele yena engekho, sebeyibo abamlindele inkukhu zafele imbuzi zabo, kusiya kukhamanzi kudobha inkuni. Kambe umntwana we-7 years, umntwana okagrade 2 nxa ephathwa ngaleyo ndlela, kubuhlungu kangakanani.
Abesifazana besitezi laba bathi izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabomama emakhaya kumele ziqakathekiswe, njalo kukhutshwe umkhankaso obanzi wokufundisa abesilisa ukuthi induku kayakhe imuzi. Nansi sakamuzi unkosikazi Judith Ndlovu.
Likhuthaze labadala ukuthi bakwazi ukuzwisisa abantwana ma kukhulunywa ngaleyo ndaba yerephu, kumbe omunye umzala angazwisisa kuthathe lula nje, akuthathe isi ukuthi ayinto eyenzakalayo. Bezikhuthaza ukuthi ngabe liyabakhuthaza labo babo ukuthi kumbe babe lenhlanganiso ebafundisayo ukuthi baphathe njani babo.
Abanye abesifazana bakhala ngokuthi imithetho yelizwe iphatha abadlwenguli labesilisa abahlukuluza kumbe abatshaya umkabo ngesandla esibuthakathaka. Umkhankaso we-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence uqale mhlaka-25 ngenyanga edlulileyo njalo uphela ngomvulo. EZimbabwe unanzi ephansi kwendikimba ethi Stop Gender-Based Violence at Workplaces. Abalwela amalungelo oluntu bathi ukuhlukuluzwa kwabomama ngendaba zocansi emsebenzini sokuyinsakavukela umcilo wesidwaba eZimbabwe. Yikho nje uhulumende ekhethe lindikimba lonyaka. Ngimele iStudio 7 ngisesitezi ngi-Apex Nube.
Siyabonga Albert ngohlelo lwezemaphandleni. Singene kuhlelo lwabesifazana silo sithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana, nelami usithandekile Mhlanga. Namhla sixoxa lo nkosazana Prudence Mabena, umculi. Yena osanda ukuthola isicoco eseHenry Viscardi Achievement Award 2018 esiphiwa abakhokheli abaphila nobugoga. Siyakwamukela kuhle.
Thank you very much. Okuqala ngokuthi bengingakhangelela ukuthi ngingathola i-award enjalo, but well ngayinelisa ukuthi ngikhulume ngendlela engazalwa ngakhona, ngakhula ngakhona, la ngesikhathi engikuso sona kathe, ukuthi I managed to share i-story sami lomhlaba wonke, and ngingela ukuthi ngisesaba kumbe ngingela ukuthi ngangile insoni lakho lokuthi i-musician with i-disability. Njalo ngingumculi njalo ngiyenelisa futhi ukuthi ngisize abanye abagogekileyo njengami, ikakhulu abantwana, amantombazane asakhulayo agogekileyo njengami. Ngibancedisa ekubafundiseni ukuthi ukugogeka asekugcina kokuphila kumbe asekugcina komhlaba, kodwa uyakhona ukuthi uziphilele lawe as long as uzigcine ngendlela uzithande, ngendlela yabuzithanda ngayo. Yikho kunikeze i-chance yokuthi nabantu ophila nabo labo bakuthande, bakwamukele.
Yikupho obona ingani kwehlukile kuye kulabanye abaningi okwenza olwakho udaba balubona lubalulekile?
Mina ngendlela engakhula ngayo kume ngithi indlela engazalwa ngayo ngathi ngaba ngumntwana ongazange ayamukele esayidini likababa babefisa ukuthi ngabe ngiyabulawa and kodwa esayidini likamama ngesizathu sokuthi umama wayesele bond kimi lami wehluleka ukuthi angibulale wagcine sebuyela kumama wakhe unina ugogo and at the end of the day ugogo wasamukela ngenye indlela waze wagcina emtshelile umama ukuthi hhayi lo mntwana lo uzaba yisifisise ngelinye ilanga and ugogo wayekhuluma ngendlela engani utsheliwe kumbe ubonisiwe and lakanye ngale isikhathi esikhuluma ngaso wathe ngikhuluma ngama-hours leyi-hours yesithathu engiyitholileyo ekuqala ngayithola from United States esibili khonapha ngikhaya i-Skies Metro then esithathu yena leyi futhi i-United States.
Uthe uyakuphathise amanye amantombazana aphila lobugoga bayemukelwa yini ngumphakathi?
Yendlela esengizame ngakhona ukuthi ngifundise ikakhulu abantu abagogekileyo even labazali babantwana abagogekileyo. Sokuguqukile indlela ade bethathwa ngakhona kumbe ngithi indlela ebethathwa ngakhona thina abantu abagogekileyo. Sokunomehluko omkhulu ngoba okwamanje abantu sebekwazi ukuthi okuqakathekileyo yimfundo. Umntwana ungamfundisa njalo umthande njengendlela othanda ngakhona abanye abantwana. At end of the day lo mntwana usengakhona ukukugcina ungakhangeleli ingeke ukhangelele laba othi laba bayayenelisa konke balezandaba lenyawo balakho konke kodwa ekugcineni uthole ukuthi yena lowo umntwana ongelakho khonoko okuexpectayo nguye okugcinayo ekugcineni.
Ubona ingani abangamantombazana kumbe abesifazane abagogekileyo balobunzima okwedlula abanye abesilisa abakusimo esifanayo?
Ukugogeka kunabathalenzizeli noma kuthiwa uyindoda kumbe ungumfazi. Umuntu ongumfazi uba ule-challenge noma ngokwakhe then uphinde futhi ukuthi siba ne-challenge ukuthi ugogekile sokusiba yi-double challenge at the end of the day. So yikho ngikhangela ikakhulu amantombazana.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Prudence Mabena osanda ukuthola isicoco se-Henry Viscard Achievement Award 2018. Yena ungumculi njalo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC ngisithi asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha.
Siyabonga esithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
Lichona njani zulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande. Sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lishona lendaba. Lamhlanje sixoxa lenduna yakwamthwakazi eseSouth Africa umnumzana Albert Zwelibanzi Gumede. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyajabula lami ngiyalibingelela lonke nje labalaleleyo bakamthwakazi. Ngiyacela ngiyabonga ngiyajabula kakhulu ukwamukela kuwe la.
Ye, ungasitshela ukuthi kwenzakalani? Sizwa kuthiwa kulo daba lwegugu rawundi, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Cha, sithi lathi ke siphawule mntanenkosi kancane lapho ngoba ngathi laba abantu bekhaya sokungathi thina sizalwanga laphayana kathi thina sazalelwa khona emathebeleleni ngithi koBulawayo. Yebo, sizwa ngalithethana thize kuthiwa abantu bezani sebekhetha abafana besishoneni ukuthi abahambe bayikhomithi bayekulalela bayekhuluma labantu negugu rawundi eGwanda. Manje thina singabantu bemathebeleleni njalo thina siyibranchi eseGoli sithi ngeke ngempela sesibongile lokhu abasenzele khona. Sesidiniwe yilaba abafowethu ukuthi baze bavele bezogxoba into zamadlozi ethu labantu bakithi baphansi laba ababulalayo ukuthi bazofuna information futhi kithi bathi bona bazasiza abantu bakithi. Asiyifuni leyo nto kayiphume bangabuyi eGwanda. Ma ngabe fisa ukuthi bakhulume lathi abaqale badinge abadala bakithi ekhaya bazokhuluma labo ukuze baqale ukwenza izinto zabo zonke lezi abafuna ukuzenza. Thina siseGoli sihlangene silumbimbi sithi thina asifuni nokuzwa ukuthi kuthiwa lapho kulokuthi kuyahanjwa ukuthola kula maCovid ahambe lalela ngenkosikoza lethi reconciliation yapho lesingayaziyo asiyazi ukuthi bareconcilea kubani ngoba baningi abantwana abaphelwayo ngabangala maphepha abanye bakhona yibo bona abasegoli so ke siyafisa ukuthi umuntu wonke ozwayo okamthwakazi ngokuzalwa ngegazi la ngokuzwa nangempilo yakhe hayi laba bemali khuluma ngabamthwakazi ngophelele sithi laba abafana bakuthoba very harari bayikhomithi ababuyeli belambatha kungalalutho asoze kwenzeka egwanda ingacoshwa zinkuku phana
manje njengoba besithi bona bazama ukululungisisa udaba lwegugu rawundi lina ngembono yenu lithi lululungisiswe njani lolu daba
cha udaba luzalungiswa yithi ngoba okokuqala nje umnankakhe wamanga wayeqala ukufika laphana kuthiwa ngupresident yinto yakuqala wayefanele akwazi ukuthi kule cala lenzekayo emathebeleleni ngokubulala abantu ngegugu rawundi nguye umuntu wayefanele azofika kuqala axolise ebantwini ukuthi hhayi bandini esengingena manje ngicela ukuthi sisebenzisane kumbe ngikhulume ngilanga ngizokhuluma lani lokho sebekwenza khona sebebuya lapho babuya nezimoto sezithengiwe kuthiwa kunikwa induna babuya lenkulumo kuthiwa kule khomithi efanele ihambe siliqula kamacala silalela abantu bakithi ukuthi bafa njani akulanto yakithi esizayitsheni ishona ukuthi kuphinde liyithathe lihambe la eharari leyo information esingabatshelayo nangokufa kwabantu bakithi bafuna ukuya yenzani bangobani bona kodwa-ke okusho ukukhulumayo manje amanzi lapha akema khona aphindeme okwenzeka kusibanda lokudube kuyenzeka okwenzekayo ngeminyaka yabo 76 ngaphinda kwenzeka sesiyasidinga indlela yokuthi sizivikele sebesingidelele kakhulu asibafuni babuye bazokwenza leyo nto leyo abayenze ngendlela eqondilela ngumthetho sizabahlonipha but ma bengasihlonipha ngendlela abenza ngayo sekugcila singasabahlonipha
manje-ke njengoba sekungani sebeqalisile ukuhamba khona le lizabamisa njani akhona yini amanyathelo elifuna ukuwathatha
amanyathelo sizawathatha mntana enkosi selekelela kulaba abakwenziwe ukuthi ivalwe khona le gwanda ingabisaya abasaya egwanda kuvaliwe asazi ma bengakuvula ngendlela zabo kodwa-ke la ngaphandle kwalokhu izigodi zakithi zonke lezabafuna ukuzihambela asoze kwenzeke sisaphila ngangcono sibone ukuthi senza kanjani asikazi siye kibo thina siyevuseleni into zakibo zaphansi thina saphelwa ngabantu asomdlalo le lokho kwenziwa yibo anjela masuku ukukhuluma ngento zakithi bengazazi bengabaibulalithi babantu bakithi yikho kolokho kwenziwa yilaba abantu asikufuni khonokho
hhayi kwezwakala isikhathiso esingasavumi ungavalelisa abalalela
bakwethu umthwakazi wonke ujikelele lalabo engikhuluma labo nisendlini zabo njengoba nabalala abanye njengamanje abanye balalele ake liqina izivimbi mthwakazi likhethe into ibenye liyabona lezi gididi lezi ezenzakalayo ezamakhotha akithi lapho sesilamakhotha awu-3 kufanele umthwakazi wona ngowawuzimele uzikhethele inkosi yabo efunayo loba ngaba ngubani angabambela laba abantu ngoba bahlalwa laba abantu asisela sikhathi sabantu abalwayo thina siyakufuna ukuthi babe belokho bezokuthuluka nento abayenzayo singakwazi ukuthi bayikhonisa njani
leyo-ke bekuyinduna yakomthwakazi ese-South Africa uChief Albert Zwelibanzi Gumede ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande lila
Siyabonga Chris ngokusethulela uhlelo liphuma lendaba lishone lendaba.
There was good and evil. We chose good. Why raise the time of the Most High, ye sons of men? The rich man's wealth is in the city. Destruction of the poor is his poverty, Lord. Destruction of your soul is vanity, yeah, yeah. Do you hear? I wanna rule my destiny. Call me destiny, mama look from where
abanengi liyamazi phela umhlabeleli wakwele Jamaica, Jamaica, Jamaica. Ubuju Bantani uphume ejele izolo khonapha eMelika obepika okweminyaka engu-7. Wabanja phela esenza imidakamizwa, isidakamizwa wayethenga kumbe wayethengisa i-cocaine. Uphumileke izolo wase waflya waya kwele Jamaica. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungamili Nkomo Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.